ejwayelekile ukuzwa umuntu ekhala ngemali egcine esiya kubomatshonisa abazalisa imali ngendlela engekho emthethweni. Sebegcwele emadolobheni omatshonisa ngesikhathi abantu abaningi bedonsa nzima ezindlini ngenxa yokusweleka khona okuncane okokubamba ithumbu. Lokhu kudalwa yikuswelakala kwemisebenzi elizweni kanye leholo eliphansi kulabo abalokhu behola kumankampani labasadalala mihla lemihla emigwaqweni bephanda imali yokuthenga ukudla, ukuhlawulela abantwana ezikolo lokunye. Imali ethathwa kubomatshonisa ezala ingxenye yaleyo ebolekiweyo kayivunyelwa emthethweni phansi kweziqondiso ze-Banking Act kanye le-Money Laundering Act. Loba kunjalo kuthaya kuzwele abantu becine besiyadinga imali kubomatshonisa eyokubamba umphefumulo. Unkosikazi Nokuthula Nkomo ohlala koBulawayo ngomunye wasebethwele nzima ngokubhadala umatshonisa.
Ngaboleka ikhulu lamadola komunye umama savumelana ukuthi ngizambisela i-$150 kodwa bengisenelisa ukumupha i-$50 ngenyanga kodwa angisasebenzi. Imali yakhe isizalani isifika kunkulungwane eyodwa. So wangithathela isitofu le-fridge ethi kuvala isikweletu.
Baningi ababhekane lohlupho lolu edolobheni leli, abanye bakhala bethule. Umnumzana Nkululeko Dube obolekisa imali ohlala eNkulumane uthi abantu bathatha imali ezalayo ngesihle.
Abanye bathatha 5,000 babambise ngezimota, izindlu kumbe inkomo. Ungehluleka ukuyibhadala angiyathatha oyabe ubambise ngakho.
Udube labanye bakhe kabazweli abehluleka ukubhadala izikwelede ngoba bakubhizimusi lokukweledisa uzulu imali. UKhansela Mxolisi Mahlangu okuwadi 3 esigabeni seBulawayo North usola ababolekisa imali elenzalo ephezulu lababoleka imali bebambisa ngempahla ensitha.
Udube lalo ngeprogramu yesimbazi ukuthi umuntu engehluleka ukubhadala imali yalo abantu labana baba-violent ebantwini babahlukumeza ngababaningi isikhathi sokuthi umuntu adinge imali liyana.
Umnumzana Persistent Gwanyanya ilunga le-Reserve Bank of Zimbabwe Monetary Policy Committee ukhuthaza uzulu ukuba engabi lobudlelwano lababolekisa imali ensitha.
It is quite concerning that the general public is losing money.
Kunzima kwabangagcinisi imali ebhanga kumbe abanamabhizimusi angafaki imali ebhanga ngoba bagcina beboleka imali ensitha edulayo, bagcine belahlekelwa imali eningi kumbe bagcine bethathelwa impahla ngemali encane. Uhulumende uphakathi kokulungisisa udaba lokubolekwa kwemali emabhanga okusemthethweni.
Akwaziwa ukuba baningi kanganani abantu ababolekisa imali koBulawayo lakwamanye amadolobho eZimbabwe. Okusobala ukuthi bathole nzima abanye abathatha imali ekwelediswa nsitha ngomatshonisa. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.